siyabonga jaheli tala Chris Gande lo mavela simhlanga nyahuye ngokusethulela indaba ze singisi eze sindebele nanzi ngiyalamukela ke mthokazi omuhle ku Studio 7 lamhlanje ngolwesithathu mhla ka 25 ngolwezi 2015 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, unkosikazi Grace Mgabe unxusa intatheli zindaba zamaphephandaba lemisakazo etshiyeneyo ukuthi zizothatha ukudla lama-groceries emzini wakhe kusasa.
Sibone labo abangaboniyo labo. Kwesinye isikhathi bayabanjwa iganyava. Umuntu ombamba iganyava amazi ambonanga untombane. Kodwa uzakuthiwa chasisa ukuthi umuntu okubamba iganyava umuntu onjani. Angachasisa njani nekade engaboni.
Elezimbabwe limanyana lamazwe omhlaba ekunanzeni umkhankaso wokulwisana lokuhlukuluzwa ikakhulu kwabesifazana owe 16 days of activism against gender-based violence.
Sichayela uhulumende izandla ukuthi abantu aba-apply lama-permit, ama-ZSP permit sebewatholile abaningi kakhulu. Kanti futhi siyakhumbula ukuthi kusele kuphela abantu abalelwe ukuthi bengabilazi izincwadi zokuhlala bangu-25.
Izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa zincoma ugatsha lwendaba zasekhaya ngokwengeza isikhathi sohlelo lokunikezwa kwama-permits. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Unkosikazi Grace Mgabe namhla unxuse intatheli zindaba zamaphephandaba lemisakazo etshiyeneyo ukuthi zizethatha ukudla lama-groceries emzini wakhe e-State House kusasa. Unkosikazi Mgabe yena uhamba esipha abasekeli bebandla leZANU-PF ukudla elizweni lonke jikelele impahla zokugqoka lokunye emhlanganweni ayenzayo. Ubethembise ngempelaviki ukuthi intatheli zindaba lazo uzazidingela ukudla. Intatheli eziningi zitshayelwe ucingo lamhla iofisi kankosikazi Grace Mgabe zisaziswa ukuthi zizethatha ama-groceries ezawathenjiswayo kusasa. Enye yentatheli zindaba lezi engathandanga ukubethwa ngegama itshele iStudio 7 ukuthi le kungaba kuyimizamo kankosikazi Mgabe eyokudinga usekelo kwintatheli zindaba ukuthi zilobe kuhle ngaye. Inhlanganiso yamagqwetha alwela amalungelo oluntu eZimbabwe Lawyers for Human Rights leZimbabwe Human Rights Commission sezilobelane isivumelwano sokusebenzelana ndawonye emizameni yokulondoloza amalungelo oluntu elizweni. Iziphathamandla zenhlangothi zombili zisayinelane isivumelwano lesi emkhosini oqhutshelwe eHarare namuhla. IZimbabwe Human Rights Commission yikomishini kahulumende ekhangelane lokulondoloza amalungelo kaZulu. Sigxume igqwetha njalo eyisiphathamandla seZimbabwe Lawyers for Human Rights uMnumzana Lizwe Jamela yena othi ngokusebenzelana le komishini le bajonge ukufundisa uZulu ngamalungelo akhe kanye lokumvikela.
Injongo esilayo yinjongo efanayo yokubona abantu bekhulisa amalungelo abo. So ukuthi sibe logwalo lelesithi i-MOU. I-MOU lugwalo nje kuphela elikhuluma ngokuthiwa elenza i-relationship lobudlelwano bethu ne-commission kube formalized. Ukuthi kuyabe kungazakali ukuthi hayi kulogwalo olukhuluma ukuthi hayi sivelana ngendlela bani. Yipho ama-certificate sizabanika wona bona nxa besilabo sesikhathi sesikhathisa ngendlela yithi. Bona labo nxa kunokuthi yenza imisebenzi ndawonye lapho sikwazi ukwenza inhlelo sizenza ndawonye. But lokhu lugwalo oluchaza ethukala ukuthi hayi sifuna ukuthi sibe nobudlelwano sizimisele ukuthi senza ndawonye.
kubudlelwano benu le komishini yamalungelo le ndima bani elizayidlala lina njengenhlanganiso yamagqwetha
sina njengezibabhola zemenda sifisela ama structures asilawo ku ground silama members atholakala all over the country silakho ukuthi sidobe ezindaba ezindakalayo sigabene ngechiyechiyeni silenze esilazo sisebenzelana nozulu ezindaba sinezisanhlayo ukuthi sisebenze and khambe court kumbe sincedise izakhamizi ngendlela esincedisa ngayo thina njengezimbabwe leya zemenda sihlale sisincedise kulokho ukuthi sizathikho eziningindaba ukuthi siyabona ukuthi hayi lokhu kungcono mali ingasetshenzwa yizimbabwe human rights commission sesiwudlulisela phambili sikuhambise emahhovisini alaba bezimbabwe human rights commission ukuthi nabo bencedise lapho baqansa khona.
Umnumzana Lizwe Jamela isiphathamandla senhlanganiso yamagqwetha alwela amalungelo oluntu iZimbabwe Lawyers for Human Rights. Abenhlanganiso ye Institute for Young Women Development bemanyene leye Real Open Opportunities for Transformation Support basungule umkankaso wensuku ezilithumi lasithupha okulwisana lodubo lokuhlukuluzwa kwabesifazana labesilisa ole 16 days of activism against gender-based violence emkhosini oqhutshelwe eChipadze Stadium eBindura. Kubika intatheli izindaba yethu uMavis Gama.
EleZimbabwe likhuthazwa ukuqakathekisa lumkhankaso nsuku zonke lanxa bemanyana labanye umhlaba wonke ukuqhuba limikhankaso phakathi kwalezinsuku kusukela lamhla kusiyafika umhla ka-10 wenyanga kaMpalakazi. Zikhona njalo ezinye inhlanganiso okubalisa e-Disability HIV and AIDS Trust esebenza njalo leye Women in Leadership and Disability in Zimbabwe. Lazo ebeziluqakathekisa lolu suku lwamhla zaba lemihlangano ephezulu kwalomkhankaso. Omela abaphila lobugoga edalele parliamente uSenator Anashiri ophila lobugoga laye uthi kusuka kube nzima kakhulu kwabagogekileyo kubuye kuphindwe kanengi nxa lowo muntu kungowesifazane.
Ngoba kasifuni ama handouts, sifuna abantu abama disabled babe economically empowered.
Ukhuthaza uhulumende ukuba aziqakathekise lezo ndaba eziphezulu kokuhlukuluzana njengoba lokhu ezisanda lanxa sekulomthetho obeka umlando kulo oyabe ehlukuluze omunye ngendlela ezehlukeneyo.
Ufuna lathi ukuthi sibe bomama abazwakalayo, abomama abazimelela, abomama abazikhulumela, abomama abalemali zabo, abalemasimini, abazisebenzela, behlala kuhle elizwe lethu. This is our country. Sifuna ukuphila kuhle kulizwe leli leZimbabwe. Akulenye ilizwe lizathiwa nangu ilizwe labantu abagogekile.
Umqondisi enhlanganisweni esebenza labesifazane abaphila lobugoga ye Disabled Women Support Organization unkosikazi Rejoice Timire uthi inkinga yokuba engazilandeli kangako uhulumende lezo ziqondiso lezivumelwano angena kizo.
Bayahlukuluzwa nxa uthi uyamtholela umntwana ngokabani. Umuntu okho ngomkhombisa wafuna ukho ngudlala laye wamtshiyele lokhu zeni eliselomntwana ikuhlukuluza umuntu khonokho ubuhlungu kuyalokhuza. Sibone laba abangaboniyo lawo kwesinye isikhathi bayabanjwa iganyava. Umuntu ombanjwa iganyava amazi ambonanga ukuthi umbani kodwa uzakuthiwa casisa ukuthi umuntu okubamba iganyava umuntu onjani angacasisa njani nekade engaboni.
Abakhankasela uqedwa kodubo lokuhlukuluzana bathi uqakathekile ukuba lukhangelwe njengodaba oluphazamisa intuthuko yelizwe lolu daba lokuhlukuluzana kwabesilisa labesifazane. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave laku shortwave 4930-12080 laku 15775 kilohertz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku internethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Yeah. Inhlanganiso emela abaphila lobugoga bokungezwa kuhle endlebeni eDeaf Zimbabwe Trust ithi abantwana abaphila la lobu bugoga abafika isilinganiso sokungamachumi ayisishiyagalolunye lane ekhulwini kabayi esikolo ngoba kungela babalisi abafundele umsebenzi wokufundisa abantwana abanje. Ekhuluma edalela eParliamente unkosikazi Barbara Nyangari oyisiphathamandla salinhlanganiso ucele uhulumende ukuthi athathe amanyathelo aqinileyo kulungisiswe lolu daba. Isiphathamandla sikahulumende kugatsha lwezemfundo umnumzana Peter Muzavazi uthembise ukuthi bazadinga imali kufundiswe ababalisi i-sign language ukuze benelise ukufundisa abantwana laba. EZimbabwe kulabantwana abangu 85,965 abayizacuthe. Ilunga ledale leParliamente unkosazana Thabita Khumalo uthi kumele uhulumende alungise lolu daba ngokuphangisa ngoba kulilungelo lakhe wonke umntwana ukuthola imfundo.
Udaba lolu ludaba luzwisa ubuhlungu kakhulu. Sizamile ukuthi sibuze amaminista awe-education wonke izikole eziphansi nezikole eziphezulu ukuthi benzani, ngoba sonke siyazi ukuthi sisekelo sombuso sithi khona wonke umuntu kumele afunde. So uphendule yena wathi uhulumende kalamali kakulanto abangayenza ngayo, okutsho ukuthi bavele kabasela ndaba yokuthi abantwana bakuleli lizwe bafunde, ikakhulu labo abazimbibebe abangezwayo, ngoba labana abavele bafuna ukufundisa ngamathicha ngababalisi abafundele ukuthi babafundise. Njalo kulezinto eziningi kumele bazisebenzise okumele zithengwe nguhulumende ezingabaphathisa ekufundeni, okutsho ukuthi laba bantwana empilo yabo yonke bazafa bengafundanga. Njalo akulalabo umsebenzi abazayithola, ngoba vele uhulumende ube kusevele sebavalele phandle asabakhangeli njengabantu abafuna uncedo.
Kuyini okumele kwenziwe ukulungisisa lolu daba?
Okufunakalayo kakhulu isiqokoqela imali, ngoba kungatholakala imali uhulumende anelisi ukubabhadalele yama-school fees, anelisi ukubathengela imitshina okumele bayisebenzise laba abangaboni njengabo-braille, laba abangezwayo ama-hearing aids nxa kusenzakala ukuthi njanxa bezazwela khatshana kodwa yabezizwa something, laba abangeza zatshose labo kuzamele labo badingele izindlela zokufunda o-sign language. Umbalisi ofundisa i-sign language kumele ayefundela ukwenza leyo sign language, okusitsho ukuthi khona ngabasoze babhadale. Njalo izikolo lezi ezifundisa ababalisi i-sign language zizaswela imali yokuthi ababalisi bayefundela leyo msebenzi, osekusitsho ukuthi sokuzaswelakala ababalisi abazafundisa laba bantwana.
Unkosazana Thabita Khumalo lilunga ledale leParliamente. Kunjalo nje uhulumende senxuse ababe ngabalweli bempi yenkululeko ukuthi bazebhalisa kakutsha. Idale leParliamente liphethe lolu daba namhla lapho amalunga abuze umsekeli wogatsha olubona ngababe ngabalweli bempi yenkululeko laba umnumzana Chinga Dube ukuthi njengoba ememezela emisakazweni kahulumende kuphela engafinyelelwa ngabanye endaweni ezikude bazezwa njani abakulezo ndawo. Ephendula uChinga uthe uzafika kuzo zonke indawo umbiko wakhe. Ilunga ledale unkosazana Thabita Khumalo uxwayise uChinga ukuthi amemezele kuStudio 7 njengomsakazo wabantu olalelwa nguZulu, kodwa ukwalile lokhu uChinga. Asizweni ingxoxo esiyenze lo Makhumalo ngalolu daba.
Kula ezinye izindawo zelizwe lethu lapha iZTV engafiki khona, lapha iZBC engafiki khona, singakhangela endaweni zaboGwanda oBite Bridge basebenzisa ama-radio awe-South Africa, singakhangela endaweni zaboVictoria Falls oWange oDete basebenzisa ama-radio nama-TV eZambia. So umbuzo wethu ungowokuthi njengoba usukhankasile ku-TV wakhankasa kuma-radio nama-newspaper kulezi ndawo lapho kungafiki khona le mbiko yakho, laba abantu bazakwazi njani? Waphendula yena wathi abaleli benkululeko bayazana bazatshelana. Samkhuthaza nje ukuthi hayi, thina umbono ebesilayo ukuthi kasebenzise iStudio 7 njengokusebenzisa ayayenza ekhankasele ukuthi angene itabe ngi-MP wemakhokoba azise abaleli benkulume kubuleko lowo mbiko akhuluma ngawo ukwenzela ukuthi ungazibasa lo muntu oyedwa ongakuzwanga lowo mbiko wathi yena kakewanelisi ukuthi akwenze khonokhu ngoba i-Studio 7 kaye iradio engakhankaseli imfuno
Lithe limbuza ngesizathu sokubhalisa kwababengabalweli benkululeko laba kutsha wathini
usazise ukuthi kuzakwazakala nxa sebefikile emahofisini bazabazisa kodwa ungakhangela ivele izanu ungabona sisenza izinto ezinje zikhombisa ukuthi njengoba sesiya kukhetho ngo-2018 sebebonile ukuthi indledlana zabo abasebenzayo ngazisebenzi sebesifuna ukubuyela ku-2008 lapho babethumela khona abalweli benkululeko ukuthi bayazishaya abantu bavoteleni bavotele izanu so that isicabanga ukuthi basebe badinga babadinga ukuthi babasebenzise kukhetho luka-2018 ukuthi bahlukuluze uzulu wasezindawo
Unkosazana Tabitha Khumalo lilunga letalele eParliamente. Izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa sezingqome ugatsha lwendaba zasekhaya ngokwengeza isikhathi sohlelo lokunikezwa kwamapermits aqondane lesizalwane zeZimbabwe alokhu engakaphumi. Sebencome njalo uhulumende ngokukhangelisisa inkulungwane zezicelo ebezaliwe ekuqaleni inengi lazo esezibuye zamukelwa. Kubika uBenedict Nhlapo eseJohannesburg kwele South Africa.
Embikweni wethulwe umphathi ntambo ogatsha lwendaba zasekhaya uMnumzana Malusi kigaba lamhlanje. Uhlelo lokunikezwa kwamapermit abelokhu engakaphumi luza qhubeka kuze kuyephela inyanga kazibandlela omnyaka ozayo. Lolu gatsha luthi njalo phakathi kwabafaka izicelo zamapermit abaphose bafike izinkulungwane ezingamakhulu amabili, 197,950, izicelo ezi-197,790 sezemukelwe. Kulezicelo esiphakathi kwamakhulu amabili kuphela 160 ezilokhu zakhangelisiswa. Phakathi kwezicelo zonke ezemukelweyo sekusela amaphemithi edlula kancane izinkulungwane ezilichumi 11,499 angakathathwa ngabanikazi. Umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa uMnumzana Nqabuto Mabhena uthi bachayela ihlombe ugatsha lwendaba zasekhaya.
Sizichayela uhulumende izandla ukuthi abantu aba-applyela ama-permit, ama-ZSP permit, sebewatholile abaningi kakhulu. Kanti futhi siyakhumbula ukuthi kusele kuphela abantu abalelwe ukuthi bengabilazo izincwadi zokuhlala bangu-25. Laba bangu-25 isizathu ukuthi balamacala amakhulu, kodwa bonke aba-applyayo bayathola.
Abalokhu bengakathatha ama-permit abo bakuthazwa ukuthi baye ema-ofisini amakhulu alenkampani asemadolobheni achiyeneyo. Ezinye indaba zimnandi ngezokuthi izicelo zamapermit ezizinkulungwane ezilichumi lambili 12,000 ebezaliwe sezikhangelisisiwe zonke zemukelwa kwaliwa kuphela ezingamachumi amabili lanhlanu 25. Ngosenjalo uMnumzana Mabhena uthi kusaselo hlupho olukhulu lwabazali asebesehluleka ukufaka abantwana babo kumapermit.
Abanye baya apply ukuthi bafake abantwana kuma permit bayavunyelwa, abanye baya apply amanye ama permit ay rejectwa. Njengoba ngikhuluma nje namuhla bezingikhuluma lo munye umama olabantwana ababili waba apply la ama permit lawo, omdala umntwana i permit wayithola accompanying permit, umntwana ole 7 years ena wa rejectwa wathola 10 days okumele ukuthi abuyele eZimbabwe.
Uthi loba kunjalo enqobe sezukulabo abathola ama permit la ukuthi basebenze katalala njengoba ezavalwa ukusebenza ngompalakazi ka-2017 sokukhangelela ukuthi abanikazi bawo baphindele ekhaya. Ngimele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapo.
Ku Live Talk lamhlanje sikhangela ukwethulwa kwezindaba eziphathelane lemihlangano kaNkosikazi Grace Mugabe elizweni lonke ikakhulu ngumsakazo weZBC. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Izizalwane zakwele Nigeria ezedlula amakhulu amahlanu sezixotshiwe kwele Bhilitane ngenxa yokungabi lamaphepha okuhlala kulelo lizwe ngemfanelo. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele Bhilitane ezingela amaphepha aqondileyo lazo zithithibele zidlela evalweni. Umkhokeli wenkonzo yamaRoma uPope Francis sefikile kwele Kenya ekuqaliseni kuhambo lwakhe emazweni amathathu agoqela iUganda leCentral African Republic. Uhlelo lwezizalwane zeZimbabwe esihlala emazweni lamhla sixoxa labenhlanganiso yeMopane Foundation abaphandela abantwana besikolo abazintandane imali yezifundo lokunye okusetshenziswa ngabafundi. Inhlanganiso le isungulwe eBhilitane kunyanga ephelileyo lapho enelise khona ukuthola imali ethe xaxa ekubhadalela abantwana abanenganyana imali yemfundo. IMopane Foundation ibivele ibhadalele abantwana abayisikhombisa ingakasungulwa okusemthethweni. Ikhangelele ukuthi izancedisa abantwana abaningi ngokuhamba kwesikhathi. Asizweni unkosazana Nomsa neKevane exoxa ngohlelo lwabo lolu loGibbs Dube weStudio 7.
Ndomeya waseSheffield wabuya wabakhona sabalaye emcimbini wazosivulela i-organization. Sathola imali elingana ukuthi singathola abanye abantwana abangu-25 on top of kulaba abangu-7 esilabo. So umnyaka ozayo kusho ukuthi sizobhadalela abantwana abafika i-32.
Ye, liyabe libabhadalelani khonapho?
School fees, sibathengela ama-uniforms, sibathengelela ama-basic stationery, ngamabhuku nje okubhala namapens namapensel. Kuthi sicabanga ukuthi sizoya eMathepeleni South okwamanje le sikolo esicabanga ukuthi sizosithatha esenkayi. Esinye seMatopo ngama-primary school, esinye siseMathepeleni South, eNyashongwe, sasanalyza ezinye zingu-2 ezabe ngoba kulezamanyoni already. So okwamanje sesile-4 confirmed, sadinga ezinye zi-2.
Izikolo lezi liziphiwa mbani njalo nxa ukuthi lidinga lizidinga njani?
Si-team yeMopane Foundation siyahlala phansi sidiscuss ukuthi singaya kuziphi, siyabheka indawo ezidinga usizo kakhulu, then sifuna ukuzama ukuthi singabi sendaweni eyi-1 sibe nje endaweni eziningi. So yikho khonokho siyavumelana ukuthi asiyeni endaweni. So siyakwazi uMathepelele izikolo eziningi vele ziyahlupheka anyway, then considering ukuthi abantwana abaningi abazentandane nasibheka ama-research ekhona available at the moment, siyavumelana ukuthi singaya endaweni eso, lendaweni eso, lendaweni eso. Then sami ukuthi ama-details alezo zikolo sicontacte abo-headmaster bakhona.
Ye, abantu baluthatha njani uhlelo lololu nxa lifika lisethula elilakho?
Balulwamukela. Kwesinye isikhathi basuke I think bacabanga ukuthi singenza ukwedlula lokho esikwenzayo, kanti thina okwamanje si-organization ehlumayo. So okwamanje asikakakwanisa ukuthi singenza more than lokho esikwenzayo. Asikakabi lo mnyaka as an organization. Esikwenzayo right now kungaphezu kokuthi lathi besicabanga ukuthi sizakwenza within umnyaka wothe.
Libona ngazani ke njoba ihlanganiso yenu ingane sibunjiwe kahle kangaka, siyaphambili yabe sisenzani okunye?
Sithatha ngokuthi sihambe kancane kancane singagijimeli phambili, but ngokuya kwesikhathi, well, isifiso sethu ukuthi maybe sigcine sinemizi yethu entandane okwazi sizokwazi ukuthi abantwana abahlupheka, ngoba akhona besakadadimfaka khona ukuthi abantwana abazintandane abangalabazali abayibo abaphethe imizi yakhona, ukuthi na ufika kuleso sikhathi maybe ngelinye ilanga lathi sibe le ndawo zethu ezokuthi abantwana abafana nabonabo sibathathe siyobabeka endaweni yethu ukuthi sibabheke nje full time, sikwazi ukuthi balele bedleni bayenzani yonke into abayenzayo, sikwazi ukuthi babheke kulo muntu obabhekile or kulabantu abababhekileyo ma-organization sibade mani ngokuya kwesikhathi.
Unkosazana Nomsa neKevane ngumqondisi weMopane Foundation obekhuluma leStudio 7 eseSheffield kwele Bhilitane. Nantu uhlelo liphuma lendaba lishone lendaba.
lingali tshona njani izulukandaba mthwakazi omuhle olamukelayo emoyeni ngenjabulo enkulu igama lami nguChris Gande sidibana kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba lamhlanje ke sixoxa lengcwethi kwezamasiko umnumzana Zinti Mkandla sihlaziya ke udaba lo mdlalo wokudinga ubaba omubi elizweni. Okwakuqala ukubingelela.
Yebo.
Ubona njani umdlalo lo wokudinga umuntu omubi?
Ngiyakuzwa ukuthi ubuza ngomdlalo wokudinga umuntu omubi. Hathi lo nxa usitholo owesilisa phela omubi, hathi awesifazane. Owokuqala ngumdlalo njengokuthi kuyadlalwa into yabadala abaziphatha njengengane besenza umdlalo wabantwana ngobana awusiyo nto esingachitha isikhathi ngayo ezikhuluma ngayo ukuthi ilethelane abantu xa kuthiwa ububi bomuntu phela esintwini iyakho nxa ngowesilisa kakukhangelwa ubuso mbukuma koluthi lomzimba wakhe umuntu omubi ngulo lenhliziyo embi angafanelwa izigqoko abe lejwabu elibuthelezi abe njani njani lelizwe elimnandi kodwa nxa inhliziyo yakhe imbi nguye ke umuntu okuthiwa mubi lo okuthiwa uyatshona efantiswa ebhoda bambi kwabantu kuthiwa dinganini umuntu omubi kakuvele kakulanto enjalo yikuchitha nje isikhathi kanti njalo nje khona esintwini indoda vele akazitshoni bukwa angabona amadoda abukwayo yila abane bebuka nomunye buko omunye kodwa vele asikaze sibuze thina ukuthi indoda iyabikwa laphana kutwake liyikhwabithe litshuthi izinqe zayo zinjani isifuba sayo sinjani ubuso bakunjani imilomo yakhe injani akukho akula ndoda embi ngokubunjwa indoda embi ngele nhliziyo elobuthakathi lokho babomama bavele badalela khona lokho ukuthi mhlawumbe babe ngamaluba omhlaba indoda ukhathalekile ukuthi yinhlikilile njani kumbukhangele kanje
kodwa omama ke bona bakhona babini
omama ngenxa yokuthi kwavele kwaba imvelo ukuthi bakhangele ukuthi bami njani banezigcume ezinjani oluthi lwabo lunjani yibo-ke ababakhangele ukuthi hhayi lwana kodwa kunje kunje kube kanti labo kababi kangako ngoba ububi lobuhle bomuntu sibili ebuntwini yinhliziyo kanti umuntu nxa eyazalwa amakhala emakhulu indlebe zingamakhwakhwa uyabe esongwane ngoba kazidalanga phela ungavele wadalwa enjalo manje anto mama-ke babe sibezama ukuthi bengezelele ukuthi bakhangeleke bakhwabitheke emehlweni abesilisa yikho omama-ke ababi kungaba laba abangamachapha abangageziyo abangazinazeleliyo yibo ungathiwa babi kodwa sibili ngendalo yokudalwa vela kula muntu omubi
manje pho nxa sikhangela umdlalo wona lowo ungathi ngumdlalo ongakhuthazwa nanku bathi bona abawuqoqayo bafuna ube khona umhlaba wonke jikelele
kanti labalaleli umhlaba uyaphenduka sibili leyo yinto engenziwa ngabantu babanemali eziningi abatheni abangekho endleleni yengqubela phambili thina sasikhangelele ukuthi imbuthano enjengaleyo kayilethe utshintsho empilweni zabantu
hayi kwezwakala isikhathi sesingasavumi ungavalelisa abalaleli
balaleli mthwakazi omuhle hlalani kuhle ke lifunde ukukhetha izinto ezengqubela phambili ishiyane lalokhu okunye uzaziphambanisa enhlalweni yenu
hhayi siyabonga ube lelanga elihle
thank gande
lo ke bekungumnumzana Thandeko Zinti Mkandla ingcwethi ecubungula ezamasiko ebesixoxelayo kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba igama lami nguChris Gande lilani
hayi ke siyabonga jahe lidala ngokusipha uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba singakehlukani sikhangele ebesikhokhela unkosikazi Grace Mgabe unxusa intatheli izindaba ukuthi zizethatha ama-groceries emzini wakhe kusasa elizimbabwe limanyana lamanye amazwe omhlaba ekusunguleni umkhankaso wokulwisana lokuhlukuluzwa ikakhulu kwabesifazana owe-16 days of activism against gender-based violence olivalelisayo ngutungameli Nkomo libelobusuku obuhle.